Siyalambulela la emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 Mbimbitho 2016 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuze kube nini nalokho enhlupheka ngoba mina ngiselamuntu oncedisa empilweni yami. Sakuna mfisa ukuncedisa abantu bami babona ukuthi bangaya esikolo bakwazi ukudla, bakwazi ukuhlala lapho kuhle khona ngoba okwakhathi esina ngumuntu ohluphekayo kwaqiniswa angisebenzi.
Abahlukuluzwa ngendaba zombusazwe bathi bafuna inhlawulo evela kulabo ababahlukumezayo, iningi labo kungabalunga ebandla leZANU PF.
Baningi abantu bakithi abalobayayo belobela enyanga ezandleni zikaParents uShiri lo. Kodwa bonke lokho bekhomandwa nguye yena umnankagu owayephethe i-state security, abantu babedobha abantu ezindlini ebusuku. Umuntu owonayo sibili okwaziwayo umnankagu nge-state security.
Abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra bathi kusobala ukuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphathekwa kabanzi kumbhuqazwe weGugurawundi. Uhulumende uthi imisebenzi yezemigodi yiyo engaphathisa kakhulu ukuvuselela inotho yeZimbabwe, ingaqutshwa kakuhle isebenzelana lezokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Abahlukuluzwa ngendaba zombusazwe bathi bafuna inhlawulo evela kulabo abahlukumezayo, iningi labo kungamalunga ebandla leZANU PF, besithi bona ngoba ukujeziswa kwabo ngokubotshwa kungabasuthisi njalo abanye babo kababotshwanga lokubotshwa. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Agnes Ncube waseGugwe eveza ubuhlungu bakhe lapho elandisa phezu kokwenzakala kundodana yakhe eyazalwa inye eyabulawa ngocuku ngamalunga eZANU PF. Lamanje kungaziwa ukuba abambulalayo bamngcwaba ngapi, efela kuba lilunga lebandla eliphikisayo leMDCT. Abaphathwa kubi kuzihlakalo zokuhlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo balandise okwabehlelayo emhlanganweni oqoqwe ngabe-National Transitional Justice Working Group in Zimbabwe ukwandulela ukuqakathekiswa kosuku lokunanza ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele olwe-International Day for the Right to Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims lukamhla ka 24 Mbimbitho. Unkosikazi Ncube uthi lokhe ebuhlungu njalo akanelisi ukuzisebenzela, njengoba laye watshaywa walinyazwa kabuhlungu wakhumuka lamazinyo.
Anamntwana nabazukulu abathathu, impilo mazini ami nami kulo muntu ongithengela amazini. Izani ngenzelani? Ingenzelani zami yanje uyambulala umntwana.
Omunye wabalandise ubunzima abhekane labo ngemva kokubulawelwa umkakhe Khosi Yadzwa ngunkosikazi Sithandekile Ncube. Yena uthi umkakhe wabulawa ngomunye wamapholisa engelacala ayelidalile.
Kuze kube nini nalokho enhlupheka ngoba mina ngiselamuntu oncedisa empilweni yami. Sakuna mfisa ukuncedisa abantu bami babona ukuthi bangaya esikolo bakwazi ukudla, bakwazi ukuhlala lapho kuhle khona ngoba okwakhathi esina ngumuntu ohluphekayo kwaqiniswa angisebenzi. Ukuthi ngingayitshaya ukuthi ngenze ukuthi ukuzimali kwangikhona akukwani lutho, ugcina ucabanga imicabango angayishiyo ezambulalisa kube kwenti mina ngathiwa ngingumuntu oright.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ephatheka kumisebenzi yokutholisa uZulu usizo lwamagqwetha uMnumzana Lloyd Kuveya uchaze lumhlangano walamhla njengendlela yokusungula uhambo lokuphathisa abahlukunyezwayo laba ukupholisa amanxeba abo. UKuveya ethi kuyindlela njalo yokuphathisana labe Human Rights Commission kunhlelo zabo zokudingisisa okwenzakalayo ukuze kungaze waphinda kube khona kwelizayo, zixazululwe lezo ndaba, bagwetshwe abagwetshwayo, kuthi nxa kuvuma bahlawulwe abahlukuluzwayo. abaqoqela umhlangano bathi bakubone kufanele batholise abahlukuluzwayo laba ithuba lokuba balandise bona ngokwabo inhlungu abahlangana lazo ngaleso sikhathi lokuthi batsho lezo nkinga abalokhe bebhekane lazo ngendlela yokubaphathisa ukuthini babhodle lanxa kungelula ukuwapholisa lawo manxeba kanye lokuzikhohlwa izehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Abalwa impi enkululeko bekuvuyo leZebra bathi kusobala ukuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kabanzi ngumbhuqazwe weGugurahundi njalo wethula amazwi kaningi etshotshozela ukubulawa kwabantu besigaba seMidlands leMathabeleland libutho le-5th Brigade. Ngakho-ke bathi akulandlela Mnangagwa angaphika lokhu ngoba kulobu fakazi bamazwi akhe obukhona emaphephandabeni afana le-Chronicle lapha ayekhuluma edolobheni le-Folosi ngomnyaka ka-1983. Udaba lolu luqale ngomvulo lapho Mnangagwa aphike khona imbiko esebhukwini likamnumzana David Coulthard ethi watshela umhlangano eMathabeleland North ngo-1983 ukuthi ama-dissident ayengamawu ayemele abulawe aqedwe kanye labantu ababewasekela. Kodwa abufakazi bephephandaba le-Chronicle elalotshwa mhlaka-5 ngombimbitho ngo-1983 buveza sobala ukuthi ngempela wawatsho amazwi la uMnumzana Mnangagwa. UMnumzana Coulthard yena uthi uthi uyama ngamazwi akhe. Ongumhleli wephephandaba le-The Chronicle ngaleso sikhathi uMnumzana Jeff Nyarota laye wethule amazwi namhla esithi akulandlela Mnangagwa angalandula imbiko le. Owalwa impi yenkululeko ekuZebra uMnumzana Moses Mzilandlovu uthi izandla zikaMnumzana Mnangagwa zibomvu gebhu ngegazi labantu besigaba seMathabeleland leseMidlands.
Kusobala ukuthi abantu laba bayasazi isono sabo ebantwini beMathabeleland. Yikho ukuzama nje ukulandula ukuthi njengokubana bengabakhokheli belizwe, yikuzama ukuthi isenzo lesi esenzakala lapha sapho kwenzakala nje kungalamuntu osenzayo. Ngoba nxa elandula uthi yena kwenziwa ngubani? Abafazi abadlwengulwayo, abantwana abasala bengalaboyisa abangabaziyo, le mizi yabantu yatshiswayo, le mpahla ezatshontshwayo, le mpahla zamasiko ezatshontshwayo, konke lokhu nxa sikuhlanganisa kachase phela ukuthi kwenziwa ngubani. Nxa wayekhokhela engomunye wabakhokheli bakahulumende, atsho ukuthi uhulumende wakhe uthi kwenziwa ngubani. Njalo nxa sithi yona elandula ukuthi yena zange akuthola amagama, ngatsho ukuthi kwatsho mbani. Atsho nokuthi amagama akhulunywa edabayamzukwane i-50 Brigade isenza i-Passout Parade, kwabatshela ukuthi bayebulala bonke abantu abangamalunga ezaphu ngubani. Ezi kwakhona lokhu kuningi akukhulumayo ngaphandle kokuthi kuthiwa abantu bakithi amathebeland ngamawu. Wathi khona abantu bayebulawa kahle kahle ngubani, ngoba wayekhona yena uMnangagwa abantu babesenza i-Passout Parade. Ngatsho ukuthi batshela ukuthi kahle kahle iziqondiso zathi sithini ngaphandle kwalokho engikuthoyo ukuthi yikho abakutshelwayo ukuthi baye eMathabeleland bayebulala wonke umuntu owayesempini, wonke umuntu olunga lezaphu, wonke umuntu ehlobo esegoli, into engathiyi muntu khona eMathabeleland.
Ungobani baba Mzila ongabaqamba uthi yizo ingqungquthela ezaphehla iGugurahundi ezaphatheka kulumbhuqazwe abaphilayo okwamanje la sebasichiyayo ongathanda ukubona bejeziswa?
Ngibala yena owayebusa ngaleso sikhathi engu-Prime Minister uMnumzana Robert Mugabe, yena Emmerson Mnangagwa owayengu-minister, mbala uSydney Sekeramaya owayengu-minister, ngibala uPensile owayengu-commander weGugurahundi, ngibala u-Enos Nkala loHerbert Ushekunze, aba ngabantu abaphendla into yeGugurahundi babuya basenza leso sigaba bakhokhela. Ngikhangela umuntu owayengu-commander we-National Army yeZimbabwe uSolomon Njuru osowafayo.
Alo-ke ngumnumzana Moses Mzilandlovu owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra njalo owayengumphathintambo obona ngokukhumisana umlotha phansi kukahulumende womanyano owawubunjwe ngamacele e-MDC womabili lele ZANU-PF. Amazwi kamnumzana Mzilandlovu agcizelelwe ngomunye njalo laye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra uMnumzana Max Mkandla.
Mnangagwa ulecala elikhulu thina soze sikhohlwe sizamxolela umuntu uyaxolelwa kodwa asikhohlwa yiyo ispirit esilayo abantu bebathi vele aso bantu labana abadinga ukuthi khona labo beyibulala hayi babulala bani ngoba nakulabantu phela ababeshonile babethethe emadevelopment kulabantwana abathathwa ngamashona ngale lathi amandebele sathatha abeshonile so umuntu wonke lapha waselwa yiliqiniso elikhona kodwa ke umuntu angazabalekela icala lakhe gaxolise into ayenzayo kwakuyibuntwana kathiyena kwakuyibuntwana angazathi yena hayi kakwazi lokhu asengibe lesandla kukho pho ke waba lesandla kukho ngubani wayehlala umnankagwalana lowosidini sekramayi kukomithi yona liyana eyiyo eyayikhangela uhlelo lwegugrawundi yayona eyayithiwa yi-crack force by then iqalisa ngangisesekhona ngu-ami yayi-crack force besiyatrenela enyanga so baningi abantu bakithi abalobayayo belobela enyanga ezandleni zikaparensi ushiri lo kodwa bonke lokho bekhomandwa nguye yena umnankagwa wayephethe i-state security abantu babedobha abantu ezindlini ebusuku umuntu owonayo sibili okwaziwayo ngumnankagwa nge-state security ngisitho i-CIO
abanye abakuzanu PF abaphikisana lo mnankagwa bayahleka bayathokoza bathi sokumtholile kodwa abanye bathi abantu labo bayakhohle ukuthi umnankagwa wayesebenzela umgabe umgabe yena lo abathi bayamsupporta bayamsekela nguyingqungquthela egugurawundi akunjalo na
hayi umnankagwa wayesebenzela yena ngoba laye wayekhethwe nguye phelo engu-prime minister ukuthi khona lwane ebambilo luyani ugatsha omunye ebambilo luyani ugatsha kodwa kukhona sibili okugcwalayo ukuthi abathokozeleli kuphela umnankagwa ukuthi khona sokumbambile laye wonke umuntu olaphana osefuna i-position bathi beshift ama-goals abo besuke kumnankagwa bayangenela yena umgabe kakhesi so ukukhona laphana yokuthi kakusela structure se-political party ngamandlwana abantwana umntwana laye uyakwanisa ukuthi ethena namhlanje ngubaba ezakhelo doli bakhe ngale yiso isimo sesikhona kuzana
lo ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekwabulawayo.
Bangibiza sikhwitha mfundo ngoba sebengibona sengifunde ngaze ngakhwitha imfundo kodwa izolo ubaba mkhulu uthe ngimyenzele isikei sangiphitha amfundo awufundanga.
Hehe sokunzima manje enkundleni yomncithizwano wenkondlo ku Studio 7 hambani lezibonela ekhasini lethu ele Facebook
wetshwala kanti wavela umuntu owangudalayo wasona kanti vele ngubani owangudalayo wetshwala
qhawe lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi lemelika thole likanyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa
ilala yisenya ubutho nguwe ntofontofo ngiphupha ngisemazweni nemazulwini nguwe ntofontofo
ngena lawo uzitholele umvuzo siyahulula ngapha ku Studio 7 ozathola ama like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo kuthi ungathola ama like amaningi uthole umvuzo omkhulu lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le VOA indebele ku Facebook.
Uhulumende uthi imisebenzi yezemigodi yiyo engaphathisa kakhulu ukuvuselelwa komnotho welizwe leZimbabwe ingaqutshwa kakuhle isebenzelana lezokulima. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnankagwa utshelela umhlangano owelangeli lodwa owe-Minex 2016 owenzelwe eHarare lamhlanje ukuba ezokwendwa zingaqutshwa kakuhle zilosekelo oluzwayo njalo kulokusebenzelana lemisebenzi yezokulima zilakho ukuvuselela umnotho welizwe ikakhulu kungalungisiswa izinto ezidingakalayo zithengiselwe phandle kwelizwe kulokuthengisela ezenjiweyo zinjalo. umsekeli kamphathi ntambo wezemigodi umnumzana Fred Moyo wazise lumhlangano ukuba qathekile ukuba abembi abasicathulayo baphathiswe ethi sebethole imichina evela kwele China ezanikezwa izabelo ezijeneze lizwe ethi kodwa ibuya njengesikwelete esizamele sibuyiselwe. Umnumzana Wayne Williams wenhlanganiso yeYagden Engineering uthi balomchina olungele abembi abasacathulayo ikakhulu abaphatheka kwezokwenjiwa kwegolide ongaphathisa ukuba imisebenzi le ithuthukiswe.
This machine you don't need to bolt it down, it's easy to move and we've thought that
singathi umchina lo uthiphila uduli kakhulu njalo ulako ukuthwala kalula abembi begolide balako ukubambana bewuthenge bendawonye kundawo abakhiyo njalo sibe sisebenzelana la beZimbabwe Miners Federation lohulumende kweZimbabwe ukuthi lokhu kuphumelele.
Umnangagwa uthe uhulumende uyabusola kakhulu ubudlwangudlwangu kwabanye abakulumsebenzi obenza ukuba ilizwe lingatholi inzuzo enhle ethi le mali okumele ize esiphaleni selizwe ayibonwa. Kuthi leyo ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni achiyeneyo eziyisebenzela kanzima yedlula etholwa elizweni ivela kumisebenzi yemigodi emva okuchiyeneyo. Ngakho-ke sokudingakala ukuba umthetho wezokwembiwa or Mining Act osugugile okwamanje ulungisiswe ngesiphangiphangi ukuze uphathise kulolu daba. Lumhlangano ungenwe ngamankampani ezemigodi amakhulu afana leMimosa, Zimplants, Wange Colliery labe migodi abasacathulayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isizalane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zithi zisekela imizamo kahulumende wabo yokukhulumisana lomakhelwane ukuthi amise isijeziso semvubu ngoba kulihlazo ukuthela umuntu omdala imvubu. Kodwa abeBotswana bathi isijeziso lesi siqondile ngoba sebediniwe ngamacala adalwa ngabeZimbabwe. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya esethulela lolu daba eseHaveroni kwele Botswana.
AbeZimbabwe bathi kuyayangisa ukuthi umuntu omdala athelwe imvubu uma itholakala ephambanisile. Bathi noma nje bezwisisa ukuthi kumele kube lenyathela elithathwa uma umuntu edale icale ukunqunula umuntu omdala umthele imvubu kwehlisa isithunzi. Umnumzana Alpheus Sibanda uthi yena esanda kufika eBotswana wake wathelwa imvubu ngakho uyakwazi ukuthi ayisiyonto enhle.
Into yakwele Botswana leyo ukuthi bachaya abantu ngemvubu ngenxa yokweqa ibhoda ayisonto enhle. Kungaba ngcono ukuthi bedipote abantu than ukuchaya abantu ngemvubu.
Kukanti umnumzana Mnqobi Ndlovu uthi zinenge indlela uhulumende weBotswana angajezisa ngayo izephulamthetho. Ethi ngalezi nsuku inengi ligula imikhuhlane etshiyeneyo ukuchaya umuntu kungadala umonakalo omkhulu.
Ngicabanga ukuthi i-government yeBotswana kumele ibe namanye ama-alternatives wokujezisa abantu kulokuthi umuntu ebechaywa ngemvubu. Sikhanyela ukuthi kulezi nsuku abantu bayagula kule mikhuhlane le khona kulezi nsuku ukuthi umuntu umtshaya khonapho kusozuke kwazike kuthina kusenzakalani.
Omunye umnumzana Jeffrey Mando yena uthi abeZimbabwe yibo labo abazokhela amalahle ngokweqa umthetho.
Kambe shuwa ungathi ungumuntu emzini ufike emzini wenye indoda ubususithi hhayi lokhu angikuthandi yikho sokusenzakala ke. Thina sicevele umthetho wabo bevele kuthiwa umuntu engawona uzahambiswa enduneni eyetshayo kuvele kungumdala wabo. Asihlonipheni umdala wabo siphile njengoba nabona bephila kanti vele thina sikuthatha ngabuthi singafika lapha siwone thina singabantu bemzini.
OweBotswana umnumzana Kilelibohile Mathebu uthi kuqakathekile ukugcina isiko lokuthela imvubu ngoba abeZimbabwe beyandile ukudala amacala.
Mina ngibona umthetho ukuthi umuntu achaye nxa ebonile ngibona kungcono than ukuthi ahambiswe ejele ngoba angahambe ejele kakulunganga kodwa angachaywa angeke ephinde futhi abuyele izinto lezo kodwa angikwazi ukuthi kumbe kumthetho olungile but eBotswana siyawulindelela.
uhulumende weZimbabwe uthi uzamile kodwa wehluleka uncenga weBotswana ukuthi ayekele isijeziso sokuthela abantu abadala imvubu abatholakala belamacala angalasisindo kanye labeqa umngcelo ongekho emthethweni bajeziswa ngothela imvubu kodwa omama abantwana kanye labesilisa abaleminyaka engaphezulu kwamashumi amane abasitholile isijeziso. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabonga leBotswana.
KuStudio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukusebenza kwamankampani akwamanye amazwe eZimbabwe phansi komthetho we-indigenization. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Ray Motsi, sihlaziya udaba lokubana abezokholo baphathisa njani ngani uZulu weZimbabwe ngesikhathi lesi umumo wezomnotho kunye lowezombusazwe uSumi Manzonzo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo lwethu, ngikubingelela njani.
Siyabonga, hayi siphila kahle, sibona ngani uNkulunkulu uyasizela lapha especially koBulawayo.
Yes, siyabona ukubana ngesikhathi esedluleyo ngesikhathi sabomrambathwina lokhu lezinye izikhathi ilina njengehlanganiso zokholo leya liphathise abantu, singathi kathi sikukhona inokwenziwa ngabezokholo ngesikhathi abantu bedubeka kangaka.
Kathesi besingakayenzi amalungiselelo, vele besingakhangeleli ukuthi kungaba lokudubeka koluntu ngendlela abantu badubeka ngayo, ngoba besikhangelela ukuthi mhlawumbe izulu lizakhula ngesikhathi. Kodwa ke kungani vele kusithuzile sonke safika vele sesibona ukuthi khona abantu kabatholanga lutho emasimini, akula lutho kuwome xa, yikho akungani lathi kusijumile okwakathesi asikalungiselelo lokuthi singasiza abantu njani.
Ezinye indubo ezifana lezombusazwe ke kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa ikakhulu labo abaphatheke kwezombusazwe ngelizwi likaNkulunkulu lokunye kunjani?
Ilizwi likaNkulunkulu lihlala vele likhuthaza lona ngokwalo, ngoba ilizwi elinika ithemba ebantwini, ikakhulukazi labo bengelathemba. Kodwa ke kathesi besisakhulumisana labantu lokusiza abantu ukumemethekisa okumelana le-commission ekuhlukuluzwa koluntu, ukuthi kathi i-commission leyi i-commission yani, futhi umthetho ozamiswa ukuthi usetshenziswe kulolu hlelo umthetho bani. Sisamemethekisa lokhu ebantwini ukuthi abantu bakuzwisise, ukuthi nxa abantu sebefuna ukubuya even abona ama-commissioner, abantu bayabe sebekwazi ukuthi kuyinokwenzakalayo. Ngathi okwakathesi yikho okungani kusibambile kathesi.
Siyasibone kwesinye isikhathi abezokholo behlalisa phansi abezombusazwe ukuthi bazwane, bakhumisane umlotha. Kukhona yini imizamo eliyenzayo okwamanje?
Okwamanje bekule nto e-commission eyisungulwe singathi inyanga ezimbili ezidlulileyo. La ma-commissioner awukhona, ekhona lapha silo Sireo Ndebele othimelayo futhi nguye okhokhelayo i-commission yangukhona. So kathesi besisazama ukuthi simemethekise ulwazi oluhambelana ne-commission yona leyo, le mthetho ozamiswa ukuthi ube nguye osebenziswayo ukuthi i-commission isebenze. Abantu abaningi ikakhulukazi oZulu abakwazi konke khonokho, yikho esikuzamayo ukuthi sikwenze kwakathesi.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavuma. Ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga balaleli, sihlale kuhle.
Hayi, lathi sibongile, ubelela ngelihle.
Thank you.
Lo ke bekungumfundisi Ray Motsi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilala.
Lilalele emsakazweni we Studio 7 sisakaza sise Washington DC. Kwezemidlalo abeqembu leMighty Warriors bathi ikusasa yaleli qembu inhle loba nje ibhekane lenkinga yokungatholi usekelo lwemali. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo weqembu leMighty Warriors lile Tanzania ngesonto edluleyo, oweluleka abaqeqetshi beqembu leli uBerry Daga uthe uqakathekile ukuba amantombazana eZimbabwe ayale lokhu edlala ibhola langesikhathi lapha bengekho khona kuqembu lesizwe.
Amantombazana yethu ayatshengisela sibi ukuthi bengahlala be-practice even benga-break camp lapha babekhona, be-practice ama-technical skills ukuze i-standard zabo sikhwele siye phezulu.
Iqembu leZimbabwe lizwilele kusigaba esilandelayo somncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo ye-Africa Women Cup of Nations ngemva kokunqoba ele-Tanzania nge-3-2 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu. Lokhu kutsho ukuba iqembu lama-Mighty Warriors lizadibana leqembu elimela ilizwe leZambia kwimidlalo emibili ngenyanga ezayo, njalo iqembu elizaphumelela lapho yilo elizathola ilungelo lokuyadlala kuma-finals azaqhutshelwa elizweni leCameroon ngenyanga kaLwezi. Umqeqeshi weqembu lama-Mighty Warriors uShadrack Mlawuzi uthi yena baza kwenza konke okusemandleni abo ukuba befinyelele ukuyadlala kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations.
Engakuchoyo ukuthi abasekeli bethu abakhayela ukuthi sizaqhubeka siphakamisa iflag yelizwe phezulu, ngoba i-technical team yami le-team yami singabantu labana esifuna ukuthi lathi sikhangelele phezulu.
Umdlalo wakuqala phakathi kweqembu leZimbabwe leZambia uza kuba khona phakathi kwamhla zi-9 lamhla zili-10 kunyanga kaMabasa, njalo uzadlalelwa kweleZambia. Owesibili uza kuba khona phakathi kwamhla zingama-22 lamhla zingama-24 kuyo njalo inyanga kaMabasa. Imvimbi yeqembu leMighty Warriors Nobuhle Majika uveze ithemba lokuba amaphupho abo kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika azafezeka.
Yeah, next game yabe Zambia sifuna lakho ukusebenza as long xa lokho sibambene sinjalo singama-Mighty Warriors akulo kungasehluli.
Amantombazana adlala uqembu lama-Mighty Warriors avele kumila edlala kwimidlalo yama-Olympics ngenyanga kaNcwabakazi, njalo konke lokhu bakwenza loba nje bengatholi usekelo lwemali. Abadlali beqembu leMighty Warriors baphiwe ithuba lokuyabona imuli zangakibo ngemva komdlalo wabo leqembu leTanzania, njalo bakhangelelwe ukubuthana njalo ngesonto ezayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Hayi bakithi, isikhathi kasavumi ukubana siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Abahlukuluzwa ngendaba zombusazwe bathi bafuna inhlawulo evela kulabo ababahlukumezayo, iningi labo kungamalunga ebandla leZANU-PF. Abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZibra bathi kusombala ukuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kabanzi kumbhuqazwe weGugurawundi. Uhulumende uthi imisebenzi yezemigodi yiyo engaphathisa kakhulu ukuvuselelwa komnotho weZimbabwe ingaqutshwa kakuhle isebenzelana lezokulima. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com, loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu-Chris Gandes, lichiya ke ku-Studio 7 Live Talk. Lilala.